Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 Mpalakazi 2022 ngokhiphi Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi ward 20.
Ibandla leZANU PF linqobe ele Citizens Coalition for Change izolo kukhetho lwama-by elections.
Inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu beZANU PF. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption.
Ibandla lezaphu lithi ubusela obenziwa ngamanye amalunga akuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kubhidliza umnotho welizwe. Elefrance elingene kwisigaba se-quarter final emdlalweni ye-World Cup salethulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF linqobe ele Citizens Coalition for Change ezigabeni ezintathu kukhetho lwama-by elections olwenziwe izolo eBhinga leNkabazwe. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abakubandla leZANU PF banqobe eMberengwa, eGweru kanye lakuward 20 eBhinga. Bekumele kwenziwe olunye ukhetho ezigabeni ezinhlanu eBhinga olumiswe lidale le-High Court kulandela ukumangalelwa kwamalunga ebandla le-CCC uMnumzana Colin Mutenda othe akumelanga bencintise kukhetho lwama-by elections ngoba behluleka ukuhlawula imithelo yekhansili. UMnumzana Kutawashe Munsanka okubandlele leZANU PF eBhinga uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu eBhinga.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi ward 20. Lapho iMDC eyayinqobe khona ngo-2018, iZANU PF inqobe kakuhle sibili okunathisa amanzi. Ukhetho libe lilokuthula okumangalisayo, abantu bebejabula ngemva kokuvota, abantu bavote kakuhle sibili. Lokho kutshengisa ukubana ibandla leMDC kumbe iTCC labantu abayo abasela balandeli eBhinga sebebonile emgceke ukubana hathi ibandla leli alikhumbuli abantu abalilandelayo, alikhangeli emuva abakhokheli bakhona bengabafaka ezikhundleni, bayanyamalala okwabe ukuthethisa kuphela bekhuluma okubi ngeZANU PF. Ngakho nje abantu beBhinga bonke sebetshintshile, bebe nenhlanhla sibili ukubana amakansila aba bengabhadali amarates akusabanga lokhetho kwamanyango 5 amawadi. Kodwa hathi ngikhuluma nje bosokunzima, bebeyadliwa konke, bebeyaluza sibili.
UMnumzana Kutawashe Munsanka ukubandla leZANU PF sixoxa laye eseBhinga. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleland North.
Kuliqiniso ukuthi iZANU PF ewadi kuward 20 eBhinga RDC bathole amavoti amaningi ukwedlula awethu. Yikho engingakutsho okwakhathesi, angila amaningi amazwe engawatsho. Sikubonile okwenzakeleyo, sifunde okuningi, siyahlangana phambili.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleland North besixoxa laye ekoBulawayo. Kusenjalo kuyaxokozela kubandla le-MDCT kulandela ukumangalelwa kwebandla leli edale le-High Court uMnumzana Norest Marara othi kakhethwanga lidale le-National Council ukuba ncintise ukhetho lukamongameli oluzayo. Kubikwa njalo kulabanye abathi kabasencintisi kukhetho lolu, njalo kulabanye okuthiwa sebefuna ukusuka kubandla leli. Ukuze sizwe okuningi sixoxe loMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT.
Ayisikho qiniso ukuthi umduri ukomithi ukuyi mhlawumbe lo Vincent van Rijk abantu asebeshiye ibandla le-Movement for Democratic Change ukomithi lo okhulunywa ngaye izolo lokhu nguye obe nguchalimane we-National Council yethu eqedise umsebenzi owawusasele owama-nominations njalo ababalisela umzuri abakabuyi ngokusemthethweni ukuthi batsho lokho abangabe belesolo ngakho ngoba umzuri nguye yedwa osethe yena akasoze asakuma ukuthi akhethwe ube kutsho ngaphambi kwayizolo kodwa nje akasakhethwanga kodwa usale ilunga lebandla ngokwazi kwethu akukho okutheni okwenzakeleyo kuphakamisela nabo Vincent Twangirayet asinabo ku-National Council abaphiwa amathuba amaningi kakhulu ukuthi batsho ababekufisa kodwa lapho kwakuthinta khona ukukhokhela ukuthi kumele kukhokhelwe ubani hhayi kukhanya abantu labo bakhuluma okwabo okuyikho khona okwakuphumileyo njalo sizakubona kusenzakala eCongress so sesimelele iCongress ka-8 December ukuze siphumele inhlelo zethu zokhetho
kodwa kuyini okwenza ukuthi kuzwakale ungani sebesisukile kubandla kungabe kuyini okuhluphayo siyakwazi ukuthi-ke ulobaba uNorest Marara ohambise uMonzora emthethwandaba kambe kungabe kubangelwa khonokho kumbe kuyini
obaba uNorest Marara laba ngabantu abatsha ebandleni abangazaziyo inhlelo zebandla ukuthi zihamba njani nxa umuntu enenhlelo zakhe uyaziletha ebandleni manje ibandla ngase lizahlangana lazo emthethwandaba kusuka kube nokudinga ukuthi sibe kwazi ukuthi ithanda le ndaba yakhona yiphi umsila wakhona yiwuphi asiyeke sikhulume ngendaba esihlangane lazo emthethwandaba zingazanga zibuye ebandleni kodwa ngakusho ukuthi hhayi laba njengamafika izolo abangaziwuhle ibandla le-MDC abangeke nje babe lo muntu abangamkhipha ebandleni ngoba behluleka ukuthola even oyedwa osukumisa isandla ukuthi abanominate kuleso sikhundla ababesifuna sasivele sitshilo ngaphambilini ukuthi ku-MDC awusukumi phansi ukuthi ngifuna ukuba ngupresident abantu yiwo abasukumayo bathi sifuna ubani abe yilokhu ubani abe yilokhu impumelo yakho lokho yikhonokho ukuthi umuntu isengase sijimele emakhoti esejala kuyo yonke indawo ngoba uyabe ngelakho ukuthi uyabe ngela mhlaba ku-MDC
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT sixoxela esembembesi kasenelisanga ukuxoxa lo mnumzana Norest Marara umnumzana Elias Mutsuri labanye bebengaphenduli omakhole kukhwini ibandla lezaphu lithi ubusela obenziwa ngabanye abakurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa bubhidliza umnotho welizwe izaphu ithi ibandla elibusayo livika ngezithetho zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF hatshi ubukhohlakali obenziwa iziphathamandla zikarhulumente izaphu ithi kuningi kakhulu okumotshe ilizwe okwenziwa libandla elibusayo lorhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abakumandla lezanu-PF bakhala ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli ngamazwi entshonalanga akesizwe umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa ngodaba lolu lo mnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla lezanu-PF uNdlovu usungula lingxoxo
iphupha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe esesixukwini engambathanga uyadinga icebo izanu libandla eselitshona emfuleni selidinga amacebo umongameli webandla leli utshilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yama-sanction ngamanga uChris Mtshwangwa watsho njalo wathi into yama-sanction ngamanga abantu laba bezanu bayatshontsha lakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho ngabantu bezanu-PF ama-sanctions angabe khona e-affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwaleso Zimbabwe so thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption akulungiswe udaba lwezombusazwe akulungiswe ama-reform angiboni ukuthi uba le-problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesulwe ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yola ama-sanction
hayi ngiyamuzwa ugatheni ngivumelana naye uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifaka emgoka i-corruption kayiyazi bandla iloba ngubani lobani sebe ngani balokhu gwelegwele kuye uziwe kuye lawa amabandla afikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu kule noti engeke uyichasise but lowo muntu layo kwekuhulumente yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption we say zero tolerance to corruption number one lokho kwama-sanction ambona ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga umongameli uthe engena labo Chris Mfango bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures besidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza sibuyisele into yama-sanction but ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ma-sanctions abamba loba ngubani nangubani so kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethini wama-sanctions kawakho ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siyaku-anti-sanctions march yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda isifake indlela yayo ethi yona no ama-sanctions nawo athagethe abantu ababili abathathu kutsho ngendlela ngendlela avela khona lokhuyana yikho esingakuthi thina i-public relations se-PR management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinduzulu lokhu bekwenzela ukuthi uzulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandla elibusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizamuthi ngimqondisekiyo yokuthi ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga umongameli wathi kasizameni njengesizwe sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions
lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla le-ZANU PF lo mnumzana Msokela Ndlovu isikhulumeli sebandla le-ZAPU sangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhlangothi lwezomvikela kule Bhilitane lusanda kwethula umbiko othi liyehla inani labasekela ele-Russia eliqhubekela phambili lihlasela ele-Ukraine elibhilitane lithi lokhu kwethulwe luhlangothi lwe-Russia Federal Protective Service kuphenyo olwenziwe oluveze ukuba abantu abaningi bafisa ukuthi amazwe la akhumisane umlota lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press abezindaba abe-Reuters babika ukuba ngayindawo umongameli Cyril Ramaphosa wakwele-South Africa watshontshelwa imali edlula phose ingxenye yesigidi epulazini lakhe wazithulela isikhulumeli sikaRamaphosa sithi okwamanje kayindawo loba kulabantu abaningi kwele-South Africa abathi kumele esuswe esikhundleni kukhangelwe ukuba ibandla le-African National Congress lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho okuzakhulunywa khona ngodaba lukaRamaphosa sike sizwe ezamasiko
Senganamasiko
wawusenzi bomandla
Nelo baba mkhulu
Senganamasiko
babelo bola
wawusenzi bomandla
Ye uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuka lo baba umpofu umpofu Paul Mpofu khona ngale ke eKezi kumbe ngithe maphisa umpofu ke umpostoli umpostoli omkhulu kunjani baba
siyaphila baba dube linjani
hayi siyaphila kakhulu singazilina sizokuthiwa ke kulesiga khona ngapho lapho ngani kulo muzi otshayo kuhamba njani khonapho sishethu kungapho kwangkhona
ye umuzi uyatsha baba dube kasazi ukuthi kuqhubekani kulani muzi umuzi usuthwe izindlu zaphela zonke ezingu-4 zadabuka mabi sendila abezomdabu besiyakuzisisa ukuthi kungabe kuthanje kuqhubekani hhayi iqiniso kalitholakali kodwa umlilo uvuka nje kungena muntu ewuthungeleyo kubonakala kuvuka umlilo kuphela phansi ushitha izinto zonke
libona ngazani kwenziwa kwini wena ngumpostoli phela kufuze thi ngawe uyakubamba lokho kuhamba njani
bazamile ukudinga izinyanga nalaba amapostoli lawa amanye emadibaba namanye amapostoli namazayoni ukuthi ayesebenza acitshe umlilo noma achasise ukuthi ngabe kuhamba njani kodwa konke kube yize lani njengompostoli sibili ngiphangele ukuthi laphana ngabe kulesandla noma kukhona abomdeni abakwaziyo ukuthi kuhamba njani noma abakwenzayo bona kufuze bakhulume batshela abantu ukuze babancede.
Kuqale nini kolokhu njalo ubonazani kungenziwani ngakho?
Into le Dube isile nyanga phose ezimbili kulokhu kusitsha. Uma ke kuke kwathi kwangena abathandazeli besiyakhuleka, umbilo wakhona uvuka khonapho khonapho bekhuleka, kudlulisale uvuka ngemva kwensuku ezintathu. So into le kayifuni bantu abakhulekayo kumbe abasondela kiyo. So okungenziwa laphana yikuthi abezomdabu bancenge abanikazi bomuzi bakhulume labo ukuthi baziveze. Into enje babaDube yandise ukuba ngamalibho noma lokho okuthiwa lizimo. Abanikazi bomuzi baziphambanisile kwesinye isikhathi, sizidinga ukuthi bayexolise lapho baphambanise khona, kuyaphela lokhu Dube.
Cela uvale ngamafishane kolapho utsho lokuthi nxa bedinga uncedo kumele baye ngaphi.
Uma bedinga uncedo ngcono khonake ngikutshoyo baba ukuthi kumele bakhulume iqiniso noma kutholakale inkokheli zomdabu abalutshwana ababili bayekhuluma labo abomdeni, kwenzela ukuthi uma kuyibo abalesandla bayexolisa. Uma kungenjalo-ke futhi sekengaqhubeka bedinga abaprofethi bezinkonzo zayoni twelve apostoli noma ngaphi babancedise babakhulele.
Ye lo-ke ngubaba uPaul Mpofu khona ngale-ke emaphisa besikhuluma laye ngesigazini esisenzakala komunye umuzi ouvutha khona amalangabi. Hhayi, singavalelisa ngamafitshane khonapho Mpofu.
Siyabonga babuDube, kulungile kakhulu kulo msebenzi omuhle.
Ye, siyabonga kakhulu-ke baba Mpofu, ungathelela kusasa baba.
Siyabonga.
Ye, uhlelo lamhlanje besixoxa lo mnumzana Paul Mpofu ongumpostoli khona ngale-ke emaphisa. Siyambonga kakhulu, nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sika sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyabonga kakhulu ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kuleli viki bemfuna sikhangele indaba yobukhokheli lokuthi uNkulunkulu isibumbo sakhe sinjani. Bemfuna sibale kuMateyu chapter 23 iverse nga-11. UJesu uthi yena, kulo omkhulu kini lonke kumele abe yinceku. Ngakho nxa sikhangele lindaba yobukhokheli, siyakwazi ukuba emhlabeni ikhangelelwa ngendlela langelihlo elehlukeneyo kwelikaNkulunkulu. Emhlabeni ubukhokheli, abantu abaningi nxa becabanga inkokheli bacabanga izikhundla, bacabanga umuntu okhonzwa ngabanye abantu, bacabanga umuntu olezisebenzi olabantu abamphakamisayo. Nxa sikhuluma ngobukhokheli lapha emhlabeni, imfanekiso esiyibonayo siyabe sibona umuntu ohamba phezu kwamakhanda abanye abantu. Abanye abantu bedubeka, yena kunguye-ke okhomba ngaphakathi, kunguye odla kuhle, kunguye oyenza yonke into yakhe yonke esetshenziselwa ngabanye. Kodwa lapha sibona uJesu ebuya nomqondo owawehlukene ngesikhathi leso ayephila kiso. Kwakubusa kule mbuso eyehlukeneyo, leyo mbuso yayingeyamaRoma, belobukhokheli babo. Ubukhokheli babo babuyilokano bokuthi amakhosi ayesatshwa, amakhosi yasetshenzelwayo. Ikanti njalo siyabona kulabo abezenkulu ngaleso sikhathi esingathi abayibaba bekhokheli bandla, amaFarisi labo bonke ababezi amaprista amakhulu ababekhona, abantu babesebenzela ukuphakamisa labo bantu. Ngakho uJesu sihlangana laye lapho engena echasisa ngokuthi kambe inkokheli kuyini. UJesu uthi ubukhokheli yokuba yinceku. Asihlangana loJesu egezisa izinyawo zabafundi bakhe. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wathatha-ke ithawulo wazembesa waguqa phansi waqalisa ukugezisa izinyawo zabafundisi bakhe. Sibona uPeter besala ngoba inyawo zazingcolile, abantu behamba phakathi kwenhlabathi, behamba phakathi kwedodi yonke yayisiba khona, zibutha yonke into. Kodwa uJesu wathatha ke ithawulo, wathatha ke isepa, waguqa phansi waqalisa ukubagezisa. Lokhu kwakungumsebenzi wezinceku wabantu ababeyisigqile emzini yabantu. Kodwa uJesu wathatha isimo sokuba yinceku. Njalo siyabona nxa uPawulu ekhuluma ngayo uJesu uthi wobani nomqondo, ebhalela kwabeFilipi, uthi kwabeFilipians, uthi wobani nomqondo onjengayo uJesu owathatha isimo sokuba yinceku, wazikhulula ukuba yinkosi yamakhosi, wazehlisa waba yinceku. Ngakho ke ubukhokheli uJesu akukhangeleleyo, uNkulunkulu abukhangeleleyo, yilobo obokuba yinceku. Ngiyakwazi namhlanje ukuba kulalela abantu abalobukhokheli ezigabeni ezehlukeneyo, ngabe kumbe kusenkonzweni, ngabe kumbe umkhokheli kupolitika, kumbe ngabe ngumkhokheli esigabeni laso okiso sona mbuyinduna. UJesu into ekhangelele kuwe ukuba ube yinceku, ube ngokhonzayo abantu abakulandelayo. Asibe nezinceku ukwenzela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sibongile namhlanje ukuba izwi lakho lilamandla, izwi lakho lingumhedla. Nkulunkulu wami, kulaba abalalele abazinkokheli, izwi lakho alibasize ukuze uguqule indlela abakhokhela ngayo abantu bakho, babakhonze babe zinceku. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Ngiyabonga kakhulu balaleli, lithumezele imicabango yenu ngalokho esikuxoxileyo. Sihlangane njalo ngeviki ezayo. Inkosi ibusise.
Lobe kuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu ke untungami linkomo ungathinelwa kusasa wezemidlalo. Ele France linqobe ele Poland 3-1 namhla eQatar langena kusigaba sequarter final. Kudaba olufanayo izwekazi leAfrica selithembele kuMorocco leSenegal kumncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Wajena iqembu labasakhulayo leyamaZulu njalo sengumtshayeli kaJova uGuti Makari uthi akungeke kumangalise nxa amaqembu amele izwekazi le-Africa engadlulela kusigaba se-quarter final.
World Cup i-unpredictable ngoba uzibona ama-underdog kuya yiwa Superman ama-big teams. So into eyenzakalayo laphana lathi suke singasakwazi ukuthi kuhamba njani, singatho ukuthi iSenegal singadla ingendi ngoba asisakwazi ukuthi kumenjani. Nomorocco singatholi ukuthi njengoba yathiya iBelgium singakwanisa ukuthi ibambe iSpain, but wona ama-big teams akusayiwo esasiwakhangelele njengakudala njengabo-Argentina ukuthi sasikwazi ukuthi adlala njani. Njengokubona ukuthi hhayi i-World Cup le ngendlela esiyibona ngayo, hhayi siyehlule kuyibamba ukuthi yona iyisimo esinjani. So kusuke kusiphambanise kubetting kakhulu ngoba thina sabe sifaka imali ezinkulu njengabo 100 usa kusiya phezulu.
Osakhulayo laye ngumdlali wenguqu uShane Zirewa uthi iqembu leSenegal lingayiphakamisa inkezo yezizwe zomhlaba zakudlala nje.
Ngendlela edlala ngayo iSenegal bezadlala ibhora elimangalisayo and akulayo into bebethemba ukuthi bazaphuma egroupini, but sebephumile. So into engicabangayo ukuthi abafana as our African icon, as our African prowess, as banisa ukuthi winele i-World Cup.
Wadlalela iqembu lesizwe uRonald Kitiza Sibanda uthi okusuka kuphazamisa amaqembu ezwekazi le-Africa kumncintiswano wezwe zomhlaba yikuba abadlali basuka bengasadonsi kanye kanye.
E-Africa siyabadlala ama-players akhona ngale phezulu, sibili adlala zonke indawo, Spain, England ngaphingaphi.
Mina ngibona ngani kuyashota ikuthi nxa sesilaphana sibe yi-team, sibe united. Yabona umbe senzwa ludubo lwe-Africa, uyathola ukuthi umuntu sesidlalela yena yedwa ukuthi nithole i-contract yokuya kwenye i-team. Ikanti labana abantu babe united bayakwazi ukuthi hayi siyi-team eyi-one. Ngiyakhumbula sisakhotshwa ngowestof igame esakhotshi i-Nigeria laphana, igame sebedla i-Italy lapha, uthi wayebatshela o-JJ okhotshe ukuthi madoda isikhathi sesihambile, asekeleni izitayile. Okhotsha baqasa ukukholisa, sebekholisa sebelida, and okhotsha wankhona agcine lilose ibhora lawa equalize. And two, thina kwesi sikhathi siyaba excited nje, silithi game njengakhona kodwa ngikutsho ka-coach self, silithi game sesiqashwe izinto ezinecessary. Kanti waye singadla ukuthi madodana sesilida la le imbeji le tsunya ku next round asivale nabantu labo bengahlohli. Kube siyiphambili siqualify for next round.
Iqembu leSenegal lizadibana lele England ngehola lethuba mune munye namhla ebusuku. Ikanti le Morocco lona lizadlala lele Spain ngolwesibili ntambama ngehola lesihlanu. Amaqembu asefinyelele kusigaba sequarter final ngabalisa ele Netherlands lona elinqobele United States of America nge 3-1 ngomgqibelo kanye lele Argentina lona elinqobele Australia nge 2-1 kweminye imidlalo yesigaba seround of 6. Iqembu leJapan lizanqikelana leCroatia, eleBrazil lizadlala leSouth Korea, kuthi iPortugal lizatshana leSwitzerland. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculi ophuma koBulawayo, ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa. Ngisithi kini ngililethele i-album lami elisha engilikhiphe ngo-2020-2022. Angiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu. Mina ngisuka koBulawayo, bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts elihamba ukuthi iyasa. Sebenze labo kakhulu koBulawayo, kodwa ayisibo bodwa engisebenze labo, ngisebenze labantu abaningi, amaqembu amanye njengeyisinyizi, bona ababest e-Austria. Ngisebenza labo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art. Ingoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima, yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo, kuthiwa ngugijima. Nayikhona ku-YouTube, lingathola isikhathi lingayibukela, kumbe lihambe ku-Spotify, kubo-iTunes lizoyithola, and lizothola lonke i-albhamu likhona apho. Mina ngarelease ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022. So ngithemba lizalijabulela ngoba i-music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke. Njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akoBulawayo, njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le, sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today, siqoxa ngayo, sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi. December ngizabe ngisekhaya koBulawayo eZimbabwe, ngizophefoma khona koBulawayo, ngiphefome lase Victoria Falls. So ama dates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi, ngama dates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami. Ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba ku Facebook ngumamozi, ngihamba ku Twitter ngumamozi officially, ngihamba ku Instagram ngumamozi - officially. So liyangithola ke lapho. Abafuna ukungithola ke ku email, ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com. Labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp, inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp ngu +42.
Yes, yabankulu ke Robin Mlawuzi lale izulukandaba umthombo sithemba ukuthi sidube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.